Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakobulawo bathe balethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2020 zizafezeka. Kulalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu lami ngingenile ku 2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uzakwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama-cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngeleChina.
Abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe ngebhoni, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something.
Uzulu upha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisasfanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi ukukhala kusizi. Oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi obunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnonzana Thethi Ngulube ngudokotela uthi ugangelele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yami ukuthi ngikwanisa ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangenelisiyo ukuba le zinto. Ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana ischool fees abangakwanisi ukuthi babala yabazintandane abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale ischool fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali lisebenza lithiya phambili njalo bathi abantu abakhangele okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Sihlale si-positive, yonke into esiyenzayo always look on the positive side of every situation and always be happy. I'm actually hoping that I'll finish my studies. I'm doing my studies as well.
Umnumzana Hudson Simbarashe, umculi olodume kobulawayo, yena ke ukhangelele impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu lami ngingenile ku 2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelele ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apa mingisebenza esitudio 8 songs kade zimelele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019 but soon as I hear isikhona.
Kukhona abathi umnyaka opheleleyo ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, u-2019 ungihambele kahle kancane, ups and down. But what I'm glad of, Ntoli Award, a Rainbow Hotel, as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile. But ku 2020 into engikhangelileyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu ukwenza ama-cappuccino, ama-latte, ama-design.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu njalo yena lonyaka uyathiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngesokuthi ngishiye umsebenzi wobubalisi welakithi ngibhalele kwamanye amazwe njengabo South Africa Namibia ngumsebenzi lapho kule mali enganingcono khona enganisathenga khona kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabo sepa mafutha
amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka 2020 esesungenile kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo bathi akulankwali iyaqhondela enye kunjalo la kuzulu weZimbabwe lo nalowo uyazibonela ngimele Studio 7 ukuthi uthethe unqa igama lomngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubekwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla le mali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e rice awaphiwa ngele China. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alichumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 njalo imali le iza kwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. Umnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola lolu ncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu 23 lisiya kwezingu 33 kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-public assistance program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakoBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le 50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokho kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program isithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxa le sakhamuzi seBhinga unkosikazi Fepi Dube.
Ngamechana engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something one muntu. But kibo ayizange ifike ingama-100 banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitolo manti abezitolo labo bakhweza amabhaketi omumbu lempuphu yakhe yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna, izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende okwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Social welfare mina khona besinampande bagcine i-social welfare bebenika umumbu but bagcine kathethi ngo-October November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ukhuluma kunje so kathethi esililweni akulalutho, abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula, njalo izimoto akula. Inhlanyelo kathesi bebeletha inhlanyelo abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg, i-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenza ukuthi hayi izimoto zabanikazi anti yabo sesiqalise ngezililo, so kuyasiwa ngendlala.
Ngesililo ukuhambe njani lapho?
Hayi umntwana lwana wazalwe ngakhulumi but ubesidla wenxa ikhamba ubehambe ngumuntu ogijimayo. Athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinda akhangele kweyinye indawo. So izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayabhiwa. ngokuya khangelwa kokudla because kwakholiswe ebusuku abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa batshona bebhukutshe ezizibeni esezingamadaka wachonese itshona khonaphana umntwana lwana umntwana osekhulile ole 15 years isiziba sakhona siyatshona yena uhambe waya kwesinye isiziba esingasole siyana esingatshoni.
Lo nkosikazi Phoebe Dube ohlala esinampande eBhinga sixoxelaye ekhona le eBhinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labakuhlela labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba yinhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba ngumkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Chisoko. Embalo unqobe kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amashumi amahlanu ekhulwini 54. Abasinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kufe abantu abangamashumi athoba nembili lanye babikwa lokho besesibhedlela njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli we-Melika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayele Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo seMelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili but then mina bengezwa kuhle so ikhosingazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihlezi endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiwuqala lamhlanje ukuthi ungawumumetheni ngokubona kwakho ngumnyaka othembisayo yini?
Siyazama lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Ngasingakwenzanga kuhle ngaleli. Ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo sibona ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo yezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani labantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungasitshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenza?
Le ngiyaziqhenya ngabantu abalibandla labo ibandla lonke siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe sebhujelwe abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela umnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahambe ekhaya washona umntana kho lapha ulama-mental problem so sahlanganisa imali sabona ukuthi siyatshaya imali sancedisa abantu ekhaya so even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa siyashaya izimali sincedise kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sikuthi sibambane sincedisane.
Liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokukhulumisana nje ebulenjini be-internet?
No, siyahlangana every Monday. Sibukile i-church yami e-Life Church sile venue iZimbabwean Community Group abahlangana khona so sile booked place every Monday siyahlangana sikhuluma ngento ezithiyeneyo.
Akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe?
Ukuthi ubuye kuphela akudingeki lutho ukuthi sinike igama lakho bese sikufaka khona phe group. Siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha ngoba into esesibonile lapha ngasakhuluma abantu imchadi iyachitheka abantwana ngoba kunjena kunjenjena abanye bethu basebenza nge-New Year. Abantu babesebenza abantwana basala beyibobodwa. So sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imizi iqine. Nanxa abantu besilo abantu behlanganise. So asikho ukuthi i-group le imeleli i-funeral kuphela kulezi zinto esizenzayo. Lanxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya. So ukuqoqela into ezehlukeneyo asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela.
Ikhona yini imali echayiwayo ngamalunga enhlanganiso?
Yes, amalunga owawathesi sasithi nxa kule nkathazo sitshaye ama-20 pounds. Ogogo betshaya ama-10 or 5 pounds. A few months ago, saqoqa even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazama ukuthi bewabona ukuthi engxenye bengabona ilingwelo. Into esizama ukuthi siyenze ukuthi sibone ukuthi singabona ilingwelo ukuthi sincedise ngezibhedlela ekhaya. So ngenye into le esiyikhangelele ukuthi siyenze.
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community, ubexoxa icingweni loChris Gande weStudio 7 eseBhilitane. Uzulu upha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka ka-2019 lanxa besithi bafuna ukukhohlwa izehlakalo abahlangane lazo bethembele kumdali ukuba uzobapha isineke sokwanelisa ukuphila ngomnyaka ka-2020. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inotho yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Kuzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani indlela yokubambana ngezomnotho singathi i-social contract ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye labakukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ile yini significance ngoba 40 years abantwana baka-Israel bahamba enhlane sebephumile eGipita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule colonial period sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kule zinto eziningi ezingahambanga kahle abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenya ngosakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi umnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabwe ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country. People abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhyana, lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhyana. Ngoba angaba lama advisors lanjengakamgabe abe mtshelele eceleni all because bona bafuna ukuba bentshontsha sizaba siyabuyela futhi khona phana sasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona iMDC, ikhona iMDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayila iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai khona. So uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kade siba relaxed ikubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition asila abantu abangasitrethena akula bantu abangasithathela umbuso wethu lowo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu uZulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiye bangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono. Ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babe ngangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama la abamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u-2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa. Kumbe singathi ungani kwabanye abanengi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo. But i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima.
UZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezivalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abanengi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kulabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe. Bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF futhi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo. Usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Imizwe zengwalo ukuthi lizwe likhiphiwe ngendlela efanele simfanti kulinge nohulumende nabantu abe layo naleyana indlela belahlala ekhuluma ngayo sekuthi uma nxa kule ndlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni ezinenengi even emaplazini laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadama abakhulu ubona yiyo indlela engenza ukuthi khona indawo leziphilele kuyo ubona ngani yiyo indlela engenza ukuthi abantu bezifaku bakhiphile baye phambili.
Sesilobaba ke umasuku ecingweni
umzerathi sizamile nje ukuthi ndizakathola nto esingake sayifanisa nakudala kodwa hhayi sisengesavuka sesikhona la sekuza kulo mesithi ngendlela esazivele sikhula ngayo nakaphezukele yazi laphana sasinganali sijabula ngoba into zakhona zazikhona okwamanje sekungithe ngiwo unkulunkulu ukuthi sivuke singakaphilileyo lathi sesinjenge ku-2020.
ngiyakuzwela.
Yee, ubona ngazani pho kwino kungaguqulwa lo nyaka kwezinto abantu baphile ngcono.
Abantu bezilalo yakuze bazimele bona ngibabo sibi ngamanzi esibili. Hayi ukuthi singamelela labo ababusayo ukuthi kumbe kule nto abakasinikeza zona. Bayafana zindila zantabanye nje kuphela njengoba ubone ngawo akula lutho lokani liyatshengisela ukuthi kube kuphile ngaba khona.
Baba Nkomzulu uma bamasuke esithi ubona ngani yena akula lutho luzaguquka lo nyaka. Pho abantu abangani bayathandabuza ukuthi kuzaguquka ungabatshela uthini ngokungenziwa ezimbabwe kwezethu guquke?
Ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi uyabenza ama-bakeries. Kunezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolo hlelo ziyaphila, abantu sebephila, omama sebepheka izinkwa bethengisa, abantwana abasanandi. Sikukhangele koku luhlelo oluthe nguhulumente. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi lolo hlelo abanye abantu bayabe luchothoza. Abaluchothozayo babuyela emuva bagcina bekhala. Abalusekelayo babusekela bagcine labo sebebuntu labathuthukisa. Njengoba ngikhuluma ukuthi khona ukunjenje kulezinto kulenhlelo kulama-education kulezinto eziningi. Thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthi asenzeni lokhu. Sonke njengamazibhavu silandele konoko ofuna uhulumende asisekele, siyahluka sonke.
Ye, siyakuzwa konoku-ke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha. Nxa sikhangela-ke izindlu zenziyana ezabunjwayo baba Nkomo ukuthi ngezokupheka isinkwa, ungazani phela izindlu zokutsha izitina uyabona abantu yiko becotho.
Yeso
manje phela abantu kaya zase babuyela kakhulu emuva Nkomo ukuthi vele sutshaya izupheka isikwa esawa sinenhlabathi yona abantu bayakhuluma la.
Hayi esingakutsho ukuthi asomana basikhuluma ngokuhulumende okumasayensenzi ukuthi khona amanye amazwe ofana isikhathi khona lezi zinto obangiyisebenzise kuba nzima ngitsho ngendlela ukuthi thina sodwa amazwe bakwenzile thina sikhale khona elizwe lethu aliphiwa amasayensenzi. Kanti-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esinakho yikho fanisa ukusebenzise siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisiwene sinenhlabathi kuzisinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi ama-oven alungiswa amabhekazi lawa asinandi kakhulu.
Laba ngabanye abalandeli bomsakazo we-Studio 7 abakhulume loKibs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-VOA Ndebele. Kumika kwamela silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Iningi labantu kobulawayo lithi lethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithi uzayingezelela uncedo lokudla lemali oluthola ngabaswelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.